Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 24 ngoNtulikazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Omunye owetheswa icala lokubale sandla ekunyamalaleni kukamnumzana iTai Dzamara ulandula leli cala silengqoqo layo.
Ngangizamfonela ngiphinde ngimthombe kuzakadlela khonokho njengoba mina bathi mina ngingathombi iTai Dzamara ngase ngimfonela ngenkinga mina ngimthombe.
Udaba lwempahla yabesifazane yokugqoka ensitha ludala inkulumo.
Thina zathi sikhula kudala kwesasitshelwe ugogo ukuthi impahla yangaphansi egqokwe ngomunye umuntu vele kakumelanga uyigqoke.
Okwezemidlalo, amapholisa athi aselungiselele ukulwisa udlakela olungaqhamuka enkundleni yeBarber Fields kusasa emdlalweni wenguqu uza kuba phakathi kweqembu leHighlanders lele Dynamos. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Omunye owetheswa icala lokuba lesandla ekunyamalaleni kukamnumzana iTai Dzamara unkosazana Thabita Khumalo ulandula leli cala. UMakhumalo uthiwa ngamapholisa wachayelana ucingo lomnumzana Dzamara ngelanga lapho azanyamalale. Uzamara useleminyaka ezine engaziwa ukuthi ungapi ngemva kokuthunjwa ngabantu abangaziwayo lapho ayegela khona inwele eGlenview. Sixoxe lo Makhumalo ongumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT ukuze sizwe ukuthi uthini ngalolu daba.
Kanti okwenza ukuthi bangaze bangibupha bona bekwazi ukuthi ngingahamba ngathumba uDzamara ngamhambisa ke bambona ke ngimhambise khona. Namhlanje ngikhona besazi ukuthi yini engangithumbayo. Njalo ngizabe ngimthumbela ukuthi uItai Dzamara wabhala ugwalo ukuthi ngithiye isikhundla sokuba ngupresident welizwe ebhalela mina kumbe wabhalela umgabe. Mina kanye uFilizwe, obuFilizwe ngumgabe, uItai Dzamara wabhalela umgabe incwadi emtshela ukuthi usehlulekile ukuthi avuse leli lizwe. So kachiye isikhundla sabo sokuba ngumongameli welizwe. So mina ngiyabe ngimthumbela ukuthi ungihlukuze ngaphi and ungitshele ukuthi ngihluleke ngaphi ngomsebenzi wami njengomeli wephalamende.
Bathi bona amapholisa kulobufakazi obukhomba ukubana ngelanga lapho anyamalala khona wake wakufonela kumbe wena wamfonela uthini wena ngalo?
Lawa ngamanga amazwi angenza inkubu kinyongo. Ngangizamfonela ngiphinde ngimthombe kuzakadlela khonokho njengoba mina bathi mina ngingathemba ukuthi uTai Dzamara ngase ngimfonela ngenkinga mina ngimthombile. So angikwazi ukuthi bakhuluma ngani njalo mfuna abanjengisa ukufakazi kwami mina ngingabubona bebofakazi ukuthi mina ngamthumba angiqeda ukumthumba ngamfonela futhi ngiyabe ngimfonela ngenkingani. Iqiniso elikhona ngelokuthi uTai Dzamara wabhala incwadi ebhalela umgazi emtshela ukuthi usehluleke ukubusa leli lizwe ngehle esikhundleni sakhe kungena abanye. UTai Dzamara kabhalelanga mina uThabita Khumalo incwadi yokuthi ngehle esikhundleni sami ngoba mina kangibusi leli lizwe. So angiboni imidia yokuthi ngimthumbe ngoba ngaze ngimthumbe ungomeleni ukuthi ngimthumbe angaze abonakala.
Lo ke ngunkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Udaba lokuthengiswa kwempahla yensitha ngizaphinda njalo udaba lokuthengiswa kwempahla yensitha uyabo mama seludale inkulumo loludaba lwethule edale lePhalamende ngunkosikazi Priscilla Msiya Irambo emushonga webandla leMDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Sixoxe lonkosikazi Rita Ndlovu isakhamuzi senkulumane ukuze sizwe imbono yakhe ngaloludaba.
Le into embi kakhulu vele ezimayo thina zathi sikhula kudala ukuthi asitshelwe ngogogo ukuthi impahla yangaphansi egqokwe ngomunye umuntu vele kawumelanga uyigqoke. So khathesi khona kuyala ukufica abantu abafazi bebhizi, omama bebhizi bethenga izinto zenenzana ngendaba zodubola ukhona elizweni lona leli. Kuyangayisa yinto evele engakhulumekiyo vele yayesayo.
Khona ngokuzwa kwakho nxa bezithenga bayenzani, bayazigezisa yini ngemithi kumbe ukugezisa ngamanzi atshisayo kumbe kuhamba njani wena okuzwayo?
Selaleleni impahla kambe vela sekuyashaya ngamanzi atshisayo. Bayawatha kuphela kaku-ayina, uyawatha ugqoke. Lesepa nje udubo lukhona useziyothenga lejiki, uyawatha kuphela ngesepa, isepa yona le esikihlelwayo uye kugqoke ekucineni. Ngomkhuhlane eminingi kangaka sezikwazi ukuthi kuyini okwenzakala ngemva kwalokhu ukuthi igqoke ipenta umazi lo muntu wakhona lokuthi lalingelikabani vele kawulazi kunzima kakhulu ende kuyayangisa elizweni elizweni elingangelizwe lezimbabwe elizwe elalisaziwa liyi-bread basket ye-Africa abantu sebethengayo izigqoko zona lezi zangaphansi ezitaradeni.
Manje ngokubona kwakho kumele kwenziweni zingangeni impahla lezi omama bona bese beswele ukuthi bayagqoka ngani ababengela imali yokuthenga ezinja?
I-problem ekhona kanti ukuthi uwazi ukuthi zingangeni phela impahla zelezi zavala ukuthi kazingeni, kazingeni akula bhoda lapho ezingena khona. Kanti kuyaziwa ukuthi impahla lezi zidlula ngathi ngezabobani and ungakhangela lapho ezithengisa ukuthi ayi-dollar for four. Uyabuthenga dollar for four kumbangosikisi and kakulamuntu obotshwayo zithengisa egqileni, akulamuntu ozabuza ukuthi khona kanti vele uziphethe ngaphi. Seze waze zivale vele ku-useless lokuvala ngoba one abantu badubekile abalamali, akulamali elizweni, akulamsebenzi. Lisingaze sithi kakuvalwe abantu bayathatha ngaphi, amasektara avaliwe, akulafektri ethu ngamaphensi kathesi. Amafektri engangiwaziwo lankesha manufacturing labo aven manufacturing ababethunga ama-ambuzon ezimpahla kawasekho.
Lo ke ngunkosikazi Rita Ndlovu, isakhamuzi senkulumane koBulawayo, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Umbukiso omkhulu wokuthuthukisa ubungcitshi emsebenzini wezokuthokozisa uZulu owe-art ezomgido lezomculo kwabasakhulayo owe Let Them Schools Festival usungulwe eHarare kuyona le iviki wangenwa izikolo ezedlula ezingamachumi amathathu. Okunenga sikuzweni kuMark Peter Ntambe esethulela lolu daba eseHarare.
Umbukiso lo wenziwa minyaka yonke ungenwa izikolo ezivela ezabelweni ezitshiyeneyo zelizwe ezeprimary lezesecondary. Unkosazana Thembisile Mathunga okhokhela iqula lezifundi zenjube ezithakazelela i-art uthi ngokwesithathu bengena lo mbukiso njalo benxuba ngoba sebefundisa eze-art ukuba ziphathise abantwana empilweni yabo.
I-theatre ya-introduce eminyakeni edlulileyo ezikolo, so lokhu esifundisa i-theatre arts as a subject. So after teaching theatre arts njenge-subject, abantwana sebeyithakazelela.
Abantwana banikezwa ithuba lokutshengisa ubungcitshi babo kwezomgido, inkondlo lomculo. Ukudzai Gutu isifundise Harare siqhuba izifundo zika form 5. Ukudzai uthi umbukiso onje uyamphathisa kakhulu ukuthola ithuba lokuhlanganela labanye lokufunda okuningi ngendlela engathuthukisa ukuzwisisa izifundo zakhe.
Mina njengomntwana ngilesikhathi sokuthi ngiyazokunye engakwaziyo kulabanye abantwana okuzangenza ukuthi ngifunde ngize ngikhule njengomuntu okwazi izinto eziningi kakhulu.
Le Zimbabwe lilandela isiqoliso zempumelelo yekhomishini kanzila masaka kwezemfundo likhuthaza ukufundisa kwezifundo ezingaphathisa intuthuko yezifundo ngokugcweleyo kugoqela imisebenzi yezandla lokuzenzela okugoqela i-art. U-Albert Mitz oyisifundo uthi ngaphandle kokuthuthukisa ulwazi kunye lokuphathisa ukuvula amathuba okuzenzela empilweni, i-festival enje ibanikeza ithuba lokufundisana lokunikana amacebo okungenza ukuthi bethuthuke babe lolwazi kuzinto ezitshiyeneyo besebenzisa i-art.
itimi yethu kade sikhumanya indaba ye-HIV silokufunda sifundisana peer to peer sitshintshana imbono ukuthi kanti singenza njani uze sivikele igciwane lethu.
Abaculi abaloduma abakhuqela imbongo Albert Nyathi lo mculi uTanganyika labanye abazangena lombukiso njengendlela yokuzobona kunye lokuhlola ubungcitshi obungaba khona phakathi kwezifundi labasakhulayo kwezomculo le-art eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Lebalaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakakase aku 909 medium wave la kushortwave 4930 5940 la ku 15455 kilohertz. Manje ke sengidedela emuva ngelitshiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo Senator Sthembile Mlotshwa Matabeleland South ngodaba lokwendiswa kwabantwana besesebancinyane olusahluzwa edalele Senate. Siyalamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Thabeni.
Selingaphi ngengxoxo mpikisano yenu ngodaba lokwendiswa kwabantwana?
Udaba lolu siphezulu kwalo kakhulu kakhulu abantu bayakhuluma kabanzi kakhulu futhi betshengisa lobumeli babo babantu lokuhlala kwabezigabeni ngoba lezi nduna zaphatheka kakhulu ngalolu daba lwabantwana nabo. Sesikhangelele ukuthi uSenator Tingias aligoqe ukwenzela ukuthi kuye masinyane impumela ezavela ku-Ministry of Justice and Legal Affairs.
Liyavumelana lonke kumbe bakhona abakuphikisayo lokho?
Abantu bonke siyavumelana kakhulu kakhulu uChief Msaruba. Yafaka amagama angifakisa futhi umangalisayo esithi kufanele ukuthi umuntu ongubaba yena uyothatha lowo mntwana omncane le-12 years. Nxa ekhulula ibhanti akhulule ibhrugwe kufanele kufike ukuthi kambe ngiyenzani yindoda endala ngingaka emntwaneni ongaka. So-ke lokho kuyatshengisa kakhulu ukuthi kona labo baba baphathekile kakhulu ngendaba yenaleyo ukuthi abantwana bendeke kancane and bafakaza amasenethi amaningi ukuthi bahlangana lakho kuzukuthi abanye abantu basuka bathatha uhlupho lwabo bese besithi kona sebefuna ukuthi baluqede ngokwendisa umntwana lowo mncane bebona ngani baluqeda ngathi baluqalisa.
Ngakho lo yedwa owathi kungabe kulungile nxa sebekhangela isiko.
Hayi, akukho ngisho le yedwa. Bafola kakhulu baze bafola amazwi akhulunywa nguThomana ukuthi umntwana lo 9 years angendi. Ngoba eSenate imhlobo yonke ikhona eseZimbabwe ikhona eSenate. Noma yiphi umhlobo ukhuluma ukuthi no, umntwana omncane kanike ithuba lokuthi avuthwe abe bazi emendeni lapha uyakwenzani. Sandekile ngoba emendeni lapha umntwana lo akalandi kungena endlini yokulala kuphela. Kuningi afanele akwenze okutshengisela ukuthi nje uyabe esengunina wabantu, esezadala abantu. Kakhulu futhi sakukhanyalo ukuthi yena i-18 nxa sijezi laba abantwana bale-18 lokhu sisabaluleki ukuthi lokhu kwenze so, lokhu kwenze so. So la i-18 incinyane kakhulu ngokukhangela kwethu. Saye sakhuluma ngokuthi i-21 ilingcono ngavele yena umthetho wafaka ukuthi umntwana akabe le-21.
Liluhluza lolu daba esenethi ikuyini okunye okulandelayo?
Singalugoqa angithi kumthetho isisekelo sombuso esitsha ukuthi ihlangane isebenze ukuthi lasemakhothi abelezindlela ama-act ephalamende ayenze ukuthi umthetho usebenze kuhle. So singagoqa sesilande ngama-NGO amaningi afuna ukuthi asincedise ekutheni njengamamembers e-senate sifake amandla okuthi lo mthetho masinyane kawenziwe because nxa kulokho kungakalinganiswa kungakafakwa ama-act ephalamende omantshi kuba nzima ukuthi bawusebenzise kanjani.
Sezwa njalo omunye esithi labantwana abangabafana kumele labo bekhangelwe ngoba kwenzakala ukuthi bethandane labesifazana abakhulileyo kumbe hayi ayisikho eliveleli kukhangele akwandanga kangako.
Ye, lokhu kwathontela ngoba abantu xa sebekhuluma bahlanganisa ngoba abantwana ngabethu bonke kwathontela ukuthi ngenxa yomumo welizwe ongabanga kuhle abantwana abangabafana ngokusweleka kwezinto zokwenza ufica kuyukuthi sebehugeka bangene-ke bathathwe ngabantu omama laba ababebathiwa ngabomkabo abalezinto yena umama uyabe ekhangelele ukuthi ufuna ukuzuza ngesigqini sakhe sokwenza lokhu nalokhwana kuyukuthi umfana into ekhangelekthi impilo yakhe isikhonapho ngoba yena ke bengakalalutho kodwa-ke lokhu asazange sakukhuluma ngakho kabanzi kabanzi ngoba i-emotion yona yayivele ikhulume ngabantwana abangama kazana bendiswa ngabomo ngabazana bendiswa ngabomo ngala bantu abagcinayo laba abazigcinelayo futhi ngoba kuthathi ukuthi kukhona la bantu abamankazana athi ofice sezimisamisa esetshengisa ukuthi angafuni ukuthi abantu abadala kulaye bakhulumisane naye ngendaba zenezo zamacansi.
Ngibona ingani phambili kunjani wonke umuntu uza kuthakazelela lokhu kungenzakala ukuthi kube ngumthetho
thembekile izakhumbula kahle kahle ukuthi vele udaba lelolo abantwana njengabhala ingoma uqalani likhule lo ngangikhangela umumo right round nje i-Afrika yonke ijikelele kakugreki mzali omanti bakhibukela indaba bayibone ukuthi lisukele ngaphi kwakhona ngokugreki mzali nxa eseyenze waphambanisa impilo yomntwana mbona ngani kungabele uminista abuye azokhuluma ngalo kuza kwenzakala ukuthi wonke umuntu asekona
kuyezwakala. Sibongile ukuxoxa la.
Ngibonile kakhulu Thembekile.
Lapho besixoxa lo nkosikazi Sithembile Mlotshwa, usenator weMatabeleland South. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo. Lilami owenu uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, sibongile ke Sithandekile Mhlanga, ube lelanga elihle. Kwezemidlalo ke lamhlanje kusasa kule midlalo embalwa yenguqu yenkonkezo ye-Premier Soccer League. Kodwa umdlalo omkhulu okhangelelwe ngabaningi ngoza kuba phakathi kweqembu le-Highlanders le-Dynamos enkundleni ye-Barber Fields. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-PSL uKenneth Ndebele otshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukuthi abasekeli bamaqembu la kumele bengenzi udlakela njengemvama.
Labasithanda umdlalo, ibhola lomdlalo asombi. Kuba labantu abanye ababona ngani sebethole ithuba labo lokuthi befike benze ubudlwangudlwangu. Kuyaphambanisa, kuphazamisa laba abadlali abaye badlalayo ngoba sakwazi ukuza tedlala engakhuthi igedi kuyabuya ireleni kumbe kuyisitina. Akakuvela kuncedisi nje udlwangudlwangu kufanele ukuthi abantu bekunanzelele ukuthi inkundla yebhola inkundla yomdlalo. Azange sizwe thina sikhulu ukuthi abantu bajikijelele ngoba omunye udotshile kubedlala u-R.
So ke manje ungathi lingakunqabela njani khonokho njengoba kulo mdlalo lo obuyayo?
Hayi, singunqabela ngokucela abantu ukuthi betshiyane lo dlame. Sikukhangele ukuthi kathi ngani siyahlala ezindlini lapha baye sizwe ukuthi abajikijele babulala amawindi omakhelwane. Sicela nje ukuthi ozwa ngani yena okwakhe ilulaka lokukwezojikijela ame ahlale ngekhaya. Futhi laba abathanda imidlalo bebuye bezobukela. Ngithandile indlela omunye umqeqeshi okhulume ngayo ukuthi hayi bona bengabaqeqeshi labadlali bayazwanana amaqembu wonke aku-PSL. Udubo labo babona abantu ababukeli beyima abayenza udlame. So isicelo sethu nje ukuthi akantu ake benje bezithoke kudlalwe ibhola enqobile nxa ngitshile obhanga uhlele kunjalo. Ukuthi kube singabelokhu siqhubeka phambili sikhatha amapholisa amaningi kunjalo nje amapholisa lapho ngokuqhathwa ukuthi bebuye kuphela bazabhadala. So amaklabhu agcine ngasela imali yokuthi bethenga abafana bekhulisa abafana ngoba imali zonke sezisiyake endlekweni zokuhlela ukuthi kungabi lo dlalo.
Ye kodwa bakhona bathi onompembe lapha abayenzi kuhle abanye bayayiginya sibili impembe kube sokuhlupha khona.
Kanti nxa ubona ngani nompembe uginyile impembe buya le yakho ucele lawe sikufake uthaye. Ngoba phela onompembe ngabantu labo njalo kathi ingani nxa sibukela lapha kumabona kude umhlaba wonke jikelele baphambanisa onompembe beyiginya impembe kodwa azake sibone khona nje langelilodwa kuthiwa khona kulababukeli be-Manchester United abangene ground ukuthi i-Chelsea indaba inikumbekwa kathi kithi kuyini okungani sokuyinkalakatha ecala sokufanele lompembe lo athawe ngezitina azafe.
Siyabonga ke Gibbs Dube obexoxa ke lapho lo Kenneth Ndebele esiphathamandla senhlanganiso ye-Premier Soccer League. Hathi ke isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke. Igama lami nguChris Gande Lilayo.
have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.